zarese la manga patu kumya
Lapha
nxa likhuluma ngekhiwa liyabe likhuluma ngobani?
Yazi ngangitshele wena mamwane, ngangitshele ukuthi khona sebenzizatanya sebenzizakhiwa, ngitshele ngokuthi uNkulunkulu ungiphakamisile wafaka kuleli zinga esengikilo.
Litsho ngokufanisa nje kumbe liqinise ukuthi ngempela sebelibizakhiwa.
Vele mama lapho engikhona sengijoni ukupheka le mahhovisini lapha lamanje ngizigabhela ngangabona ukuthi hayi sekule tinto ngabona sikuthi abantu basithi hayi usana uthina kujeli katata.
Manje le ingoma ethi khiwa ungasitshela nje ichorus yangikhona kumbe ivesi ukuthi ihlatshelwa njani sibe kwazi okuzayo.
Sebenzizakhiwa yimlo so phambili anti lafana siyase kula magoka avevuma ngoba anti nxa upheka sabe sengipheka ndabanye sengipheka incedisa mbhekhu ukuthi kube nami so ikozithi amele iqedisekeke kuthi ngangakayisa sesile kwethu yana mama ikhayakala zizabulalana lente yana iyandisa imota
yebo
yaziyo mota ngoba ilo nkulunkulu phakathi ithi unkulunkulu kakhalalelwa unkulunkulu nguyothelayo
suthezi kuhle khona ngapho kwinduna unkalakatha kumbe lokhu khumbule muntu
angaboni isupho kiwo sengiyakhangela kube lothinto kakhulu ukufika laphana ngathi kakhulu
o awukhumbula umakhelwane owabashiye emuva
omakhelwane labana ngiyahamba ngiyebabona kodwa sengikhonisa lapha abangifake khona lapha
inkomo ziyazalana lo muzi uphele
inkomo mama sezithi kudinga ukuthi sengikufala ukuthi sezimele zandile inkunzi ngoba sezisukile kuba amathole yesesizanga sezimaqotha anytime ngoba lapha zivuya bezingamaphele ngazondla ukuthi ngingukuthi zinenza njani ukufaka emadelweni umuzi wami mama amangamali uNkulunkulu sibi ngiyambonga labantu abangisekele emzinzwana ngibona sibi ka akuna problem lokhu ngikhwentina kukuthi lapha
kukhona yini okunye okutholayo kulokho akuphiwayo zikhona inkukhu ozibuyayo kumbokoni
hayi inkukhu mama owakathi sekebenithembise kwezenzela ukuthi ngizazithiwa kodwa azikabuyi
kodwa kuyaphileka phela ngenkomo kuphela kumbe hayi lokhu udinge enye inzuzo
lokho ngabe ngifuna ukuthi ngizuze imali yangincedisa nxa yabe ngifuna nje ukuthi abantu bami labo bazizithukelana ngoba nxa ngumuntu ngeke uhlale phela ungaladuli esikhwameni
kodwa kulezi nsuku tshona usenzani lokhu utshaya yini
magrosaile mama ngabona ukuthi njealanzela ukuthi hhayi usihlweni kupheka ukuthi ukhangale utshaya ezitaradeni uyakukhipha isithuzela sikuphakamisile angcono nxa siyachaya kube lethiwo ukuthi umuntu uthole umdlalo wakhe ngizakubonga ngokungaka kungcono lokhuya
kodwa bayakubiza abantu emdlalweni yabo
sebebakambiza emthadeni laphana ngachaya hhayi bafika bambhadala sibili ngathenga umsisi lasikelela abantwana kwakukuhle kwakude kuthadela lapho etohwe la kuzangedlulileyo
ungabatshiyela liphi abalaleli labalandeli bakho
ngithi balandeli baba abahlonphekayo njalo abathandekayo ngithi asiqhubekeni nokundiphakazelela ebakwenzayo ekuhlaliseni njalo ukuthi ngiphakazelela angani inkosi ngasikhokhelela kungabi nomuntu ezasidabanisa angingangeni isahlala
ngiyabonga abahlonipheki lonke elangiholayo umnyaka ophelileyo ngize bomnkuzi zankhaya ogadeni umfana wesikrosini umathi ngize bomundana ngomdimba umsebenzi awenzayo ngithanda lonke bakithi umthethu ungamkhuza uyahlonipha dala ntete umthethu ungamkhuza uyalalela dala ntete
Ungontete kwami. Hey, hey, unandila.